tingati tina umungameli kuluma kuhle njengokubona kwethu sibona njengani into azikhuluma zile sense nakuthiwa wavela wayenza khonokho sisemhlanganeni sonke ngahlanganani nalokho esakubonayo nga izinto zalunga into azikhuluma khona zimeke isense ngenxa yokuthi ukhuluma phezu kwedemokrasi nokubambana lani engagement izinto ezizifunayo sasavela sathi sithi sifuna lezi zinto kodwa before kwakuyenza njengani hhayi sasingaboni izinto ngamehlo afana nayo kodwa kathesi sibona njengani yenza izinto ezingcono but they always say the devil is in the implementation uzatranslator yini izinto azikhulumayo njengendlela ayikhuluma yona it's very very important so kona njengani ngathesi hhayi use right asafuduza kumanyana
manje ke kumabandla aphikisayo afana labo MDCT liwabona njani asithi thina anqobe ujaha lo okhokhela MDC umnumzana Nelson Chamisa libona ngani ilizwe lingathuthuka yini
atazi uyazi izinto lezi sometimes zifuni maturity zifuni experience zifuni ama-policies aqondakaleyo so asiboni ukuthi kumbeni kukhona umuntu wonke ule kumele anike ithuba ukuthi ayenze izinto azifunayo zezinto ezifunwa ngabantu kodwa mina ngibona njengani ama-position ethu ama-opposition ethu uyazi sometimes you wonder ukuthi abantu njengabo nalaba be-MTC ukuthi ngingaba le-constitution elimele liyilandele kodwa seliye lasengene-constitution ezinye izinto kuye sabi so angiboni mina zilungiswa kuhle kuwona lawo ma-opposition parties ala clear vision le mission le-strategy yokuthi bangadlu umongameli asazi
kodwa siyananzelela ukubana umongameli Emmerson Mnangagwa ungani kakaqalisi ukukhankasa njengalokhu okwakwenziwa ngumongameli Robert Mugabe sangumongameli amarali lokunye okunjalo akusoze kubangela ukuthi anqotshwe
anti bathi bona bazalungisa ama-star rali abo bathi abaqalisi ukukampena bathi bona bazayenza kulezi nyanga ezibuyayo kodwa bathi bona kathesi hhayi abakaqalisi so ukuzabuya ngiyabona ukuzabuya